Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 6 kuMpalakazi 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Umbona ngazathi iZimbabwe leSouth Africa ngamazwe ahlala engavumelani ngendlela abantu abaphathwa ngayo bavumelana entweni eyodwa uma kube lokhetho.
Kukhanya sokulokufuthelana okukhulu phakathi kweleSouth Africa leZimbabwe phezu kodaba labantwana beZimbabwe abedlula amakhulu amane 443 eleSouth Africa elithi libavimbe ngempelasonto ukungena kulelo lizwe emngceleni weBeitbridge bengelamaphepha.
Ukuvuka esithi passport kabe yimali engaka kuyinto esabeka kakhulu. Singakhohlwa ukuthi asoma passports kuphela kunengi okunye akukhwezileyo okuza kwenza ukuthi impilo yabantu beZimbabwe ibe nzima kakhulu. Akudingakali lokhu ukuthi izwe kalisela mali, ayisibabanga ukuthi lingabi le mali.
Sokuqhamuke ukuxokozela ukukhula emahofisini kamsitheli elizweni lonke jikelele, abantu bezama ukuthatha ama-passport phambilini kokukhezwa kwembadalo yawo ekuqaleni kwenyanga ezayo. Abathinteke kakhulu ngempi ye-Israel leHamas ababikwa kungabesiPalestina abaseGaza abangasela mizi njalo bengafinyeleli usizo lokudla lemithi yokwelapha abalimeleyo phakathi kokunye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukukhanya sekulokufuthelana okukhulu phakathi kweSouth Africa leZimbabwe phezu kodaba labantwana beZimbabwe abedlula amakhulu amane 443 eleSouth Africa elithi libavimbe ngempelasonto ukungena kulelo lizwe emngceleni weBeitbridge bengelamaphepha. Ugatsha lobana ngokulondolozwa imngcele yaseSouth Africa ole Border Management Authority lwethi lombiko namuhla lugcizelela ukuthi kuliqiniso ukuthi luvimbe abantwana labo lanxa nje uhulumende weZimbabwe kulandula lokho. Kumbiko eliwethule enkundleni zokuxhumana lolugatsha luthe abantwana laba batholakale emabhasini akade evela eZimbabwe angamachumi amane lamabili 42 njalo luthe luzaqhubeka luvikela imingcele yalo ngokwenqabela abantu abangelancwadi ezifaneleyo ukungena kweleSouth Africa. Umphathintambo weZimbabwe obona ukwakhiwa kwezabelo mnumzana July Moyo yena wethule umbiko wezolo esithi kuphenduswe abantwana abedlula kancane ikhulu kuphela 124. Kwathi umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe laye wethule umbi wethu uthele esithi ngamanga akhulunywa iziphathamandla zeSouth Africa. Kodwa umphathintambo wendaba zasekhaya kweleSouth Africa umnumzana Aaron Motsoaledi laye uma leziphathamandla zelizwe lakhe ekuthini ngempela bavimbe abantwana beZimbabwe abedlula amakhulu amane. Kucatshangelwa ukuthi abantwana laba bebesiya ebazalini babo abasebenza kweleSouth Africa njengoba izikolo zivaliwe. Kambe loludaba lungadala ukufuthelana yini phakathi kukahulumende weZimbabwe loweSouth Africa? Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Bahambile eSouth Africa besiyabona lokuyajabulela ikhefu leli belabazali babo. Siyazi ukubana abantu abaningi baphumele elizweni bayephephela eSouth Africa ilizwe lonke ngobunzima obukhona elizweni. So mbona ngazathi iZimbabwe leSouth Africa ngamazwe ahlala engavumelani ngendlela abantu abaphathwa ngayo bavumelana entweni eyodwa uma kube lokhetho. So mbona ngazathi ukuthi abantu eZimbabwe badubeka konke khona okwenza abantwana bephume behambe ngendlela ezingaqondanga
kuyinxa yombuso omubi okhiphe abazali babantwana labo. So abazali babefuna ukuthi ngalesi sikhathi somnyaka bebe labantwana babo. So kangibona ukuthi kungabe kungamanga inani lingabe lingayisilo, kodwa abantwana siyakwazi bayahamba ngendlela ezingayisizo ngoba abazali babefisa ukuba nabantwana babo labo ngoba bahamba ngendlela ezingayisizo.
Indaba kulokungavumelani esikubonayo lokho.
Ngibona ngani bavumelana mina. Abangabe bengakuvumelani ifiga ukuthi bangaka abantwana abaphendukisiwe. Ngibona ngazathi uhulumende weZimbabwe njengaye wonke umuntu kuyamiyangisa ukubana abantwana abaningi kanga baphumile elizweni. So kuyawube kukubonisa ukuthi uma kuphuma abantwana abangu-400 ungena abangu-100 njengokutsho kwakhe nje. Bephunyiswe ukubana abazali babo abakho elizweni. Kuyayangisa vele nje uma lililizwe. So ngibona ngazathi kuyavunyelwana ukuthi hayi kukhona okungekho right elizweni.
Udubo lapha lokuthi abantwana bathathiswe ama-passports lungaphi?
EZimbabwe ipassport into enzima ukubana umuntu ayithole. So abantwana bahamba ngoba abazali babo bahamba bengelawo, abakwanisi ukuzithathisa. So kunzima ukuthi umntwana abe le-passport umzali wahamba emthe emncane.
Singabona yini lolu daba luxabanisa uhulumende weSouth Africa loweZimbabwe njengoba kukhanya ngani sokulokufuthelana okukhona?
Akumangalisi uhulumende weZimbabwe leSouth Africa akulabudlelwano. Ubudlelwano buba khona kuma individuals akuhulumende weZimbabwe lohulumende weSouth Africa maso kusiba lamadili. Yiko okulobudlelwano obuningi kodwa obugcina buhluphekise abantu. So ngibona ngani kulabudlelwano obuzaphambaniseka ngoba uhulumende weSouth Africa ama individuals abenefitayo eZimbabwe azaqhubeka esebenza labo. Bona laba beSouth Africa uma sokusiya emntweni zabo mayini kuma farms ababunikwayo abakunikwayo ngohulumende waseZimbabwe. So uhulumende bangu-2 balezinto eziningi abangazivumelaniyo kodwa bayasebenzelana ekuncindezeleni abantu.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhetshu likaZulu. Umphathintambo obona ngendaba sasekhaya eZimbabwe umnumzana Kazembe Kazembe uthe obengenelisa ukukhuluma ngalolu daba ngoba ubesemhlanganweni. Inhlanganiso yeSafe School Zones Zimbabwe isisungule uhlelo lokuvikela izifundi emigwaqweni. Uhlelo lolu iliqale esikolo seGlenview 8 Primary School lapho okubikwa kulabantwana abayisitshiyangalombili abafela engozini zemota, abanye abaningi balimala kuminyaka emithathu edluleyo. Ekhuluma leStudio 7 umnumzana Macleo Mapfumo obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zenhlanganiso yeSafe School Zones Zimbabwe uthi balesifiso sokuthi zonke izifundi zeZimbabwe zivikeleke emigwaqweni.
Nxa sikhangela iSafe School Zone sithi indawo yonke elekolo kumbe ilocation kumbe etown nxa kunekolo sifuna ukuthi indawo yenaleyo iba safe njani. Akube ne-infrastructure eyenza ukuthi abantwana nxa besiya esikolo nxa bephenduka endlini bakwanisa ukukrosa kuhle, kube kulama zebra cross, kube kulama raised pedestrian, lama hump ayenza ukuthi imota yehlise ispeed yakuthi abantwana bakwanisa ukukrosa kuhle. So iSafe School Zone sifuna ukuintroduce ukuthi iZimbabwe yonke nxa kulesikolo asifuni nje ukuthi kulo mntwana owafa emgaqweni ngendawo zokuthi imota zihamba too fast.
Sibona lapha kulo hlelo eliluqalileyo eGlenview 8 Primary School, lolu hlelo lwamukelwe njani ngabantu beGlenview?
Abantu beGlenview, especially abantu beGlenview 8, kathesi nxa ngikhuluma niyathi i-appreciation yangkhona si-positive. Kuzibona laba abantu be-community uyakwazi ukuthi umntwana akula nto ebuhlungu njengomntwana ofayo yonke likhanyele. So abantu abeglenzi kade bengama-first responders but sometimes baya bengela izinto zokuthi bancedise abantwana la. So iSafe School Zone bayithole positively and ama-partners amaningi ade e-willing ukuthi ancedise ama-businesses akhona apho eduzane ade e-willing ukuthi ancedise. So infrastructure yonke leyo esiyifake eGlenview 8 ayincedanga kuphela iGlenview 8 but she-assist ezinye izikolo ezifika 5 eziseduzane le-area yenaleyo. So i-impact yangkhona kathesi nxa si-assessa siyathi hayi sesi-attainile at least 50% le project yonale.
Nga sikhangela izakhiwo elithi lizifakile lapha, izakhiwo ezinjani lapha na?
Nga sikhangela iroad le iwelavo, like singakhangela khona apho esafaka khona i-infrastructure ku-Glenview Way no-Willowville. Kule moto eziningi ezisebenzisa iroad yonale, ezinye ezivele e-Glenview ekuliyo e-Tube Farm. So i-high traffic volume siyenze i-assessment sasibona ukuthi kule high traffic volume eyayidlula khonapho. So sayikhonsela njani, safaka ama-hump, safaka i-raised pedestrian, safaka ama-rumble strips. Wona lawo ngama-mechanisms asebenzayo khathesi ukuthi imota iyahle iyehlise i-speed because ayikwanisi ukudlula khonapho enge-speed yadlula 30 kilometers. Then indawo ye-speed limit sesiphusha also lathi ukuthi indawo zona lezo zibe ne-speed limit e-30 kilometers ukuyehla. Siyathengena imota nxa ihamba lama-20 kilometers, ama-chances okuthi atshaye umntwana ayabe lo.
Kuyiwa phambili-ke laphana kuyini elikuhlelile?
Sisiya phambili lapha thina khathesi siyalungisa i-application ezasincedisa ukuthi sidetermine ukuthiwa ngama-high risk location. So ama-high risk location lawa azasitshela ukuthi singayisebenzisa i-application leyana, let's say sisemagwegwe, singayisebenzisa izasitshela ukuthi lapha emagwegwe kunezikole ezingani and ama-high risk location ezikole zonke zenyuvesi zamagwegwe ezingani. Then sesizafaka khonoko maybe ne-local council or ne-government siyitshele ukuthi hhayi khangelani lapha ukuthi abantwana nxa besendaweni leyi it's a high risk location, sifuna ukuthi lisincedise ukuthi abantwana babe-safe nxa befike esikole.
Lo ube ngumnumzana Makhleo Maphumo owenhlanganiso ye-Safe School Zones Zimbabwe ekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Sokuqhamuke ukuxokozela okukhulu emahofisini kamsitheli elizweni lonke jikelele, abantu bezama ukuthatha ama-passport phambilini kokukhwezwa kwembadalo yawo ekuqaleni kwenyanga ezayo. Umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise ngeviki edluleyo ukuthi kusukela mhla ka-1 ngoZibandlela inhlawulo ye-passport ephuma ngemva kwamaviki ambalwa izakhwela isuka kumadola emelika likhulu lamathumi amabili i-$120 isiya kumakhulu amabili amadola i-$200. I-passport yesiphangiphangi ephuma ngemva kwamalanga amathathu yona ikhwele isuka kumakhulu amabili i-$200 yaya kumakhulu amathathu i-$300. Lokhu sekudale ukunyakazela emahofisini kamsithele endaweni eziningi ezigoqela eHarare koBulawayo, eGwanda laseLupane, abantu bezama ukuthatha incwadi zokuhambisa inhlawulo ingakakhweli. Abanye sebelala endwendweni bebambe indawo kodwa ngobuningi babantu. Abanye baphenduka bengenelisanga ukufaka amaphepha abo. Ukuze ukuqedwe lolu daba, uhulumende uthi amahofisi kamsitheli asezavulwa ekuseni ngehola lasikhombisa 7 AM ayevalwa ngehola linye ntambama ngo-7 PM. Ukuhlaziya lolu daba sixhume umkhokheli wenhlanganiso emele abathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana Efi Dlela Ncube.
Lokhu ke yikho kuthiwa yikubusa kababantu, ukuthi uyavuka nje noma ngalopho suku ukhweze izinto ngendlela yona le esiyibonayo. Nxa kusenziwa nguhulumende khona lokho kwenza kube kubi kakhulu, ngokuba phela ngabe kwenziwa ngamankampani azimeleyo bekuzathiwa khona hayi kazwisisa ukuthi abantu bahluphe kokungakanani. Kodwa uhulumende kamutshanga lo hulumende ule minyaka engu-43 ebusa abantu, ngakho usiza ubuyanga ukusweleka kwemisebenzi, ukulala abantu bengadlanga, uyakwazi uhulumende lokho. Ngakho ke ukuvuka esithi passport kayibe imali engaka kuyinto esabeka kakhulu. Singakhohlwa ukuthi asoma passport kuphela, kunenge okunya kukhwezileyo okuza kwenza ukuthi impilo yabantu beZimbabwe ibe nzima kakhulu. Akudingakali lokhu lakancane, ikubusa kwabantu lokhu. Abantu abafanelanga bajeziswe ngento engabaqondanga, ukuthi izwe kalisela mali ayisiba bibanga ukuthi lingabi le mali. Ngakho ke akufananga imali ibisiyadingwa kubo bezihluphekela vele.
Abantu abaningi bayakhala Ncube, bathi imali yama-passports entsha le iphezulu kakhulu njalo kabayenelisi. Lina njengenhlanganiso emela abathengi, emela uZulu, kukhona elingakwenza yini kumbe elingakuxwayisa?
Isifiso sethu njengenhlanganiso njengabantu beZimbabwe ukuthi yonke into ibe lula kuye wonke umuntu othenga isinkwa, othenga imota, othenga ikhuba lokulima, odinga umthanyelo, obhadala ischool fees, konke kweneliseke kunye lepassport. Ipassport kulomhlaba esikuwo namhlanje ifanele ibe lula ukuthi tholakale. Asike siqathanise lalokho okubhadalwa ngabanye eSouthern Africa, uzabona ukuthi thina sibhadala imali eningi kakhulu okungadingakaliyo. Ngakho ke uhulumende siyamkhuthaza, siyamkhumbuza njalo ukuthi kuseZimbabwe lapha abantu bayahlupheka. Abalayo leyo mali kanti ke kanandele ama standards akhona ku region ibe lula ukutholakala ipassport. Lokho ke kuyinto eqhakatheke kakhulu kulokuthi abantu bathwaliswe nzima ngalendlela
khona ukuphithizela abantu besiyadinga ama passports. Lokho lokuphuma buthumuthumo elizweni singathi kuvezani ngelizwe leZimbabwe.
Ukubona abantu begijima kanje bezama ukuthi bathole ama-passport bazama ukuphuma eZimbabwe ngokuba abantu baphakathi komlilo, baphakathi kwembiza eboyilayo, bazama ngendlela zonke ukuthi bangaphuma baye ukuze bakwazi ukondla abantwana. Kuvele kumele kukhumbuze bona laba basezihlalweni ukuthi ilizwe kalimanga kahle. Nxa ubona abantu belayine ngale ndlela bezama ukuthi ngabe bayathola i-passport ibe indlela yokubaleka. I-passport yeZimbabwe isiyo ndlela yokuvakasha. Abamanye amazwe nxa bethatha ama-passport bayabe siba ngama-tourists bavakashe kwezinye indawo. EyeZimbabwe i-passport ngiyokubalekela iZimbabwe, ngiyokuyadinga ukuphila kwenye indawo, ngiyokubalekela uhlupho, ngiyokubalekela usizi, ngiyokuyadinga ischool fees, ngiyokuyadingela abantwana impupho ukudla. Ngakho ke bekungafanelanga ukuthi idule ngale ndlela. Kanti ke khona lokho ukubona abantu belayine ngale ndlela beyidinga ipassport sengathi isinkwa kuyaveza kamhlophe ukuthi kabaphili kahle elizweni, kababuswa kahle elizweni, bayahlupheka, bafuna ukubaleka, bafuna ukuyasebenzela abantwana.
Umnumzana Efidlela Ncube ngumkhokheli wenhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo oweStudio 7 eBulawayo. Odokotela sebesikhiphile isigodo eside ebesihlabe uFuture Chuma duzane lelihlo wahlala insuku eziyisithupha sinamathele. Abazali, izihlobo labangane badinga uncedo lokumelaphisa ngoba bathi kusakude phambili ukuze aphephe. UFuture ofunda eSilima Primary School eMpandeni esabelweni seMathabeleland South wahlatshwa isigodo edlala labanye abantwana ngolwesithathu ngeviki ephelileyo kwehlula ukuthi odokotela basikhiphe, waze wayahlinzwa sokwehlule insuku ezinhlanu duzane lelihlo eParenyathwa Hospital eHarare. Izihlobo labangane babonga umsakazo weStudio 7 owethula udaba lolu emsakazweni lenkundleni zokuxhumana. Sixoxe ngodaba lolu nomnumzana Deni Sibanda, omunye wabancedisa ukudinga imali ezasiza uFuture.
Esibhedlela esikhulu ngeselizwe eParenyathwa uthe efika lapho ke manje kwathatha nje isikhathanyana ukuthi baze benze umsebenzi operation, ngoba odokotela bebethi nabo no kukhona izinto ezishotayo abangelakho i-operation yike bayenze. Umdeni labanye abantu besebecabanga ukuthi ngcono-ke akhitshwe elaphana ku-private, so besokushota nje isimo sezimali. Kodwa-ke kuyithe ngokuhamba kwesikhathi kwatshintsha uhlelo bagcina beyi-operatile lengane basikhipha ke leso sigodo eside kakhulu engempela, nxa yokuthi masifizwa ukuthiwa besingathi siyathinta ngisho nobuchopho singene elihlweni nabo. So isigodo sigcine siphumile kodwa isafuthelwa kwamanje ingane.
Ye, okwamanje kuhamba njani Sibanda nxa sikhangela ke isimo sejahalele?
Sibhizi laphana sitshaya izimali. Izimali sezibatshaya ngempela, bayaphathisa uMahlabezulu uyaphathisa ngempela. Sibonga kakhulu umsakazi weStudio 7 uyiwona uqale ukubhala ngale ndaba. Ma kubhale le ndaba kwafoka ama-numbers abantu abakhontaktayo, siboneke abantu abaningi sebengena from different izindawo abanye America abanye Botswana abanye South Africa abanye kuphi sebengena kakhulu basike ebasiza ke labo bantu baphosela lokho abakuphosela abakuphoselayo kodwa kwamanje siloke saqoqa izimali inxa ukuthi akupheleli lapho kuzafunakala ukuthi kube le specialist ezakwazi ukusiza lapha inxa ukuthi bathi no ilihlo alilimalanga enzima kodwa nje isigodo sambe eceleni sambe eceleni ilihlo lisele lingathi lisefa sozozwa manje kuphelele makusiyaphela nje mhlawumbe iviki sebekwazi ukuthi babheke kahle ngoba sakuhamba namasikani namasikani kodwa ke siyabonga kakhulu lokhu elisenzele khona lingu studio 7 sithi lingadinwa nakusasa sibonga lo mahlabezulu labantu bonke izwe lonke iZimbabwe yonke ethe yasiza ngokukhipha izimali kulezi ndleko ezifunakala abakhona ababheke ingane khona le bese Harare nabahambe nayo so bekufunakala imali eziningi kakhulu ngempela ebezedlula i-community so ke siyabonga kakhulu phana ngelokhu elikwenzile sithi lingadinwa la kusasa.
Umnumzana Dennis Vanda yisakhamuzi seMpandeni ubexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Amasocha e-Israel aweqembu ele Hamas ele Palestine aqhubekela phambili elwisana esihlengeni seGaza. Ingcwethe ezibona ukudlelana kwezizwe zomhlaba zithi abathindeke kakhulu ngalimpi ngabesiPalestina abakulindawo ababhekane lobunzima bokulahlekelwa imizi kanye lokuswela usizo lokudla, ukwelatshwa kwabalimileyo kanye lokunye. Ibutho le-Israel libike ukuthi libhombe indawo ezingamakhulu amabili lamathumi amahlanu ngolwesibili. Inhlanganiso yomanyano wamazomhlaba United Nations ibika ukuba i-Israel yengezelele ukubhomba kwayo eGaza kusukisela ngomvulo emini, njalo ibutho lamaPalestina lalo lihlasela liqonde e-Israel. Iziphathamandla zebutho le-Israel zithi ibutho lazo seligombolozele elinye lamadolobho amakhulu eGaza. Ukuhlaziya lolu daba iStudio 7 ixoxa lolandela izombusazwe owayengumgcini sihlalo wenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi.
Wena kusegcekeni ukuthi uhluphe sibalale ukuthi kulabantu abakhuluma into abangayenziwe esikhanyele ukuthi ukuma kwempi kuthi ukuthi into iphelile, kodwa ke sibona ngathi bakhona abantu abavumayo bona ama-Israeli befuna into abangayenzi. Besifisa ukuthi nabana amaPalestina beGaza bona bawise into bayise phansi, kodwa bona befuna ukuthi kuthi kube yintshukutho yokuthi nabana njengoba besebisinile bona sebesikhesmanje siyalokhu eqhubeka bebedizizi and khonokho kubuhlunga.
Yes, sikhangela lapho ukuthi kuke kwabalwa kukhulumisana kwamisa impi okwesikhatshana. Ubona ngani kungaba lula na ukuthi kube lokukhulumisana okuzamisa impi ikuthi hayi kuhle kuphele laphana?
Eqinisweni nxa sikhangela umhlaba wonke akunampi esiyaqedwa ngumbhobho kumbe yaqedwa ngamamisayili kumbe yaqedwa ngamabhomba. Impi zonke yebo kuyaliwa kudala ngembhobho kwenziwe konke, kodwa impi zonke ungazikhangela kuze zine zeziiduukuya ngokukhulumisana. So xa sile ukuthi iy'ngqeda zombili lalabo ngathi thina ngomlamlankuni basondele eduze izindaba zombili bakhulumane lazo impi eyindlela yokuthi ngoba nxa ukuthi izamiswa yibhobho kumbe ngamabhomba kwenzakanje kuzaliwa for the next 10 years lokuliwa. So into enkulu ikuthaisa nabantu kuyenzwane kube nomlamlankuzi ongathathi hlangothi ukuqongezela lo uhlupho sibala umlamlankuzi abane hlangothi nomlamlankuzi asozathi hlangothi foza xa ebabiza kunyanya izinto ebonti ziyahlonitshwa iy'ngada zombili, yikho kuphele okungenza impiliyana ifike ekucineni.
Lo ube ngumnumzana Ambrose Sibindi olandela ezombusazwe njalo wayengumgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association ekubandla le-TCRC. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lonkosikazi Siphiwe Mafu Sithole, yena-ke odabuka eFelabusi eMathabeleland South kodwa khathesi esebenzela ekwele Island. Unkosikazi Mafu ulenhlelo ezidala imisebenzi yezakhamizi njalo encedisa asebeluphele.
Into esiyenzayo unceda uzulu okwakuqala, we try to create jobs. siyazama sibili ukuthi uzama ukuthi emaplazini I'm sure abaningi liyalibona ama videos ami I'm a farmer so I try ukuthi ifarming yami engahlalela ingane ngiyi extend inkulu ibe nkulu kwenze ukuthi abantu bathole imisebenzi. It's not only that kulokunye nje amabhizinisi ethown la engiwazi engiwenzayo but uyabe ungayisekho ukuthi ufuna ukukwenza okunye uyabe ukwenzela ukuthi bakithi abantu bakithi bathole imisebenzi bese kusithi nxa sokusuka lapho ngiyazama ukuthi ngithi kule SOS i-children's home lapha uma ngisiye ekhaya I always try to facilitate suitcases for them ukwenzela ukuthi nginike abantwana ngifike nginike abantwana labanentandane leziyane ezilapha ebayangazi nje SOS sijayelane kakhulu siyancedisa bese kubuya entembeni I'm sure liyalibone ngayithi nxa ngihambe nabantu abami uyabe le birthday sisekhaya siyahamba siyenzela i-birthday laphana entembeni ezalukazi ndamaxhegu laphana ngizama ukuthi abantu abami labo bafunde babone umntwana abe le-birthday bese instead of futhi ngunike ama-present akho for the CM mntanami asenzele ogogo nabokhulu sinike ugogo lokhulu maybe sibanike kumbe ngamablouse kumbe ingubo kumbe izigqoko siphinde sibaphekele ilunch sidle labo ilunch lekhekhe lomntwana leliyana into engayinazelelayo abantu abadala bakithi they crave for sugar bayazithanda izwisi bayazithanda ichukela but kuyasindela kakhulu ayikho nambijana kuyafana nale mpuphu entembeni laphana ezalukazini bakithi ababe belakho kuyasilela so ngiyangithi ngingavuna ngithathe ingxenye yomumbu wami ngiphinde ngiyedonetha futhi lalapha leso kuzokuthi ekhaya esigabeni lapho emzalwa khona ngiyathi ma ngihambile ekhaya in memory of umamazala wami labogogo bami labokhulu bami ngiyahlanganisa abantu abadala ngipheke nje babuye sibe ndawonye ongela amathenisi ngizama ukuthi ngimgqokise amathenisi ongela sigqoko ngimgqokise isigqoko ongela qhiye ngimqhiye njalo njalo sikhuliswe njalo dube sifundiswe yibo
yes ngathi kuyini okwenza ukuthi wenze khonokho ukwenzela uZulu
kungenzekala ukuthi kungabe kusenziwa indlela engakhula ngayo mina ngondliwe yisiphofu so bengibona abantu abaningi bebuya laphana bezosiza kwakukhona umama owayethethwe ngumbalisi umpofu umisheki owezulube eflabhusi ngambona unkosikazi wakho umkathi wayesithi ma eholile every month wayethatha i-2 kg ichukela amahlamvu akhona isinkwa sakhona isepa yakhona amafutha akhona azise esiphofini lesi esingonjayo azomnika ngangikuhawukela ngimhawukela ngukhulekela ukuthi unkulunkulu ungenzelani ngibe njalo I can say that's the foundation of it. Engiyaziyo ngingazombu uNkulunkulu wayevele edale wakufaka but engakubona ngamehlo ngakuhawukela ngakukopa ngakwenza kwakukumama yena lo kuthiwa nguNatalie uMrs. Mpofu weJulobe ngakopa kuye lo Mrs. Ndlovu uMasibande wayefundisa esikolo uNambeki ngihamba abona besenzela isiphofu lesi izinto ezinhle kakhulu on a monthly basis so ngakuhawukela lokhuya angazi kumbe kungabe kwasukela lapho okunye kungaba kusekudalweni
singathi abantu bathini nxa ubasiza kangaka
abantu banesibongo esimangalisayo angifuni ukuqamba amanga abantu bayabonga sibili futhi isikhathi esiningi nxa wenzela umuntu nje lowana umuntu o-appreciatayo usuka laphana angifuni ukuqamba amanga if you spent maybe ubuspende $20 emuntwini kwesinye isikhathi uyathi nje usenza ulutho lwakho mbesivuno sakho ubone nje sokumultiplyile ngendlela obungakhangeleli yinto enye engayifunda ngempilo ukunika I don't think it's a loss ukunika nxa unike ngenhliziyo yakho yonke vele kuyaphenduka one way or the other kwake kwaba lo mnyaka engake ngahamba ngisiyanika izalukazi ikhadi ngathi vela khona ngatshawa liphepha elalisetshenziswe ngumuntu ukuzihlikihle vela ngaphandle dube bandihleka abantu babulawa zimbaba xa ngithi ndiphepha leliyana ngibambe mina ngibona ukuthi ngemva lingcolile i-advert eyendlwe ayiku-option nxa ngisithi i-advert liyana ngithi ngikhuluma lo mkamathi uzayithatha ngapha imali uvela yidlalisa ekhaya kangaka kayiye ngibone yindlu ukuthi uyi-$2,000 ngayithenga leyo ndlu ngi-$2,000 mina bembuye emphethe imali ngifuna ukuthenga indlu ye-$10,000 but I got the house for $2,000 ngivela spenda about $200 ezalukazini le maxhekweni so ngafunda isifundo from then and I've always experienced that
yeah phose lokugcina ma
hayi mina engakucebisa ukuthi bakithi ukudubeka bakithi ngokomuntu wonke ma usadobha lawe dlana lesihlobo sakho dlana lodubekileyo dlana lombonileyo yena lo uNkulunkulu asoze simbone madevu usebenzisa thina ukuthi asize abantu bakhe abadubeke
lo ngunkosikazi Sithole odabuka eFelabhusi obexoxa lo Gibbs TV Studio 7 eseDublin eIreland. Live choko kuhlelo Diaspora Forum namhlanje sixoxa ngezijeziso ezifakelwe abeZimbabwe ngeMelika abavimba abanye ukuba bavote bekhululekile kukhetho labephula amalungelo oluntu ngokubancitsha amaviza okungena eMelika. Silu gqiba ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo ngudaba kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.